Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 26/4/2021 ngukhathi Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje
okukhona ukuthi konke ukukhala abafoweni abakhala ephansi kwamahofisi khonapha eCapital City yikho esikukhala ngathi mhlaba ilizwe lonke jikelele singabe sendaweni esijiyene emanorth emasouth emidlands ngaphila ngaphi singama-war veterans inhlupho zethu ziyafana.
Amapolisa abophe abalwa impi yenkululeko eHarare lamhla lapho abakade betshengisela bekhonona ngodaba lwemali zabo zamapensheni kwabotshwa abantu abangaba ngamashumi amathathu 30.
Siyananzelela ukuthi emaphandleni ijekiseni leli litholakala nzima. Abantu bahamba imango emide kuze bafinyelele leli jekiseni. Sebehambe umango omude abantu bafike baliswele. Kuyisikhalazo sibili ukubana uhulumende afinyelele abantu mhlawumbe bafake ezikolweni lapho kuduze khona labantu.
Ingcwethi zezempilakahle kanye lenkokheli yenhlangothi ezijiyeneyo zempilo elizweni bakhuthaza uzulu ukubana ayehlolwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 engesabeli khatshana. Inhlanganiso ye-Center for Innovation and Technologies, CITES, izolo iqale umbukiso wemifanekiso yamafilimu we-Asake Film Festival koBulawayo okhangela kakhulu ngendaba zokukhumisana umlotha kanye lombhuqazi wegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa namhlanje abophe abalwa impi yenkululeko eHarare lapho abakade betshengisela bekhonona ngodaba lwemali zabo zamapensheni. Kubotshwe abantu abangaba ngamashumi amathathu 30 ekutshengiseleni kwanamuhla. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalwa impi yenkululeko laba kade behlabela bebanga umsindo ekutshengiseleni kwabo abakwenzela endaweni ye-Africa Unity Square edolobheni leHarare. Okulapho abagcine begijinyiswa ngamapholisa ngemva kwenyanga ezimbili bexothaniswa ngendlela yinye ngamapholisa ngesizathu esifanayo kunyanga edluleyo. Bebefuna ukutshiya incwadi yabo yokukhonona kumongameli Emmerson Mnangagwa emahhovisini akhe owayemono Motapa. Amapholisa ahle aqala ukubonakala edolobheni leHarare kusukela ekuseni belungiselela ukuba bahle babagijimise. Abalwa impi yenkululeko laba baqale ukuhlupana namapholisa ngemva kokuba befice evale indawo ye-Africa Unity Square lapho abakade befuna ukubuthana khona. Okade bakhokhela unkosikazi Shurayi Nyamangari uthe basola indlela asebephathwa ngayo nguhulumende.
Njengabalweli bempi yenkululeko kasisananzwa siyahawula. Sihola i-16,000 RTGS ngenyanga. Salelwe imvumo yokuya ehofisini kamongameli welizwe kungela sizathu.
Omunye owalwa impi ekuviyole Zipra umnumzana Baxter Magwizi uthe owenzakale namhlanje kutshengisa sobala ukuba uhulumende we-ZANU-PF akasela ndaba lempilo zabo.
Umthetho omutsha we-Veterans of Liberation Struggle okukhona ukuthi konke ukukhala abafowethu abakhala bephansi kwamahhofisi khonapha eCapital City yikho esikukhala ngathi mhlaba ilizwe lonke jikelele singabe sisendaweni esijiyene emanorth emasouth emidlands ngaphila ngaphi singama-war veterans inhlupho zethu ziyafana.
Uqhubeke sithi njengabalwa impi yenkululeko bazazama ngazo zonke indlela ukuba uhulumende alalele izifiso zabo.
Bayaphuza badonsa inyawo kodwa izinto ziyabe ziphambi kwabo zibhalwe phansi. Sikhona la ku-act ye-war veterans. Okuhluphayo ukuze abantu bayize kanjalo basukume besiyangena kula mahofisi ukuthi into azenziwa ngesikhathi kulokuphuza okuthile kuloko donsa okuthile okusuka kumali sama veterans ukuthi hawo kanti sekwenze njani sesiyahlala ngokuphila sisemlonyeni ukuthi ama veterans lawo athandi ukuhlala ekhala ngokuphila azikhali ngokuphila thina nje ama veterans ivele sisiya elizwe kuyaleli inkululeko konke lokhu kwakuyizinto esingazikhayela ukuthi sizabuya zisenzakale sasikhayele ukuthi konke kuzabuya kuhamba ngendlela esasisebenze ngayo kumbe sasikhulule ngayo elizwe
laba ababotshiweyo bebeseharare central police kabangatshelwa ukuba icala labo abalibotshelweyo ngilani isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi uthe usamelele ukuphiwa umbiko walokho okwenzakileyo kumrholi wamapholisa u-officer commanding weharare kuthi imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wendaba zabala impi enkululeko unkosikazi opamchinguri yehlule ngimele istudio 7 ngiseharare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana eZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.3 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kodwa abayizigidi ezidlula izimbili lengxenye babo 2.5 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili. Kunje inani lasebehlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe lokhu lolu bhubhane loqhamukayo ngombimbitho nyakenye selikunkulungwane ezidlula ezilikhulu 132,688 ukugoqela abantu asebephephe kulomkhuhlane asebezinkulungwane ezidlula ikhulu 127,433 kwafa inkulungwane ezidlula izine lengxenye 4,673. Kunjalo nje incwadi zezempilakahle kanye lenkokheli yenhlangothi ezithiyeneyo zempilo elizweni bakhuthaza uZulu ukubana ayohlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 engesabeli khatshana. Eyinye yalezi ncwadi unkosikazi Perseverance Nyathi owenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ukhuthaza uhulumende ukuthi aqhubeke ngenhlelo zokufundisa uZulu ngokujulileyo ngaleli jekiseni ukuze alethembe ukuthi lingeke laphazamisa impilo zabo. UManyathi ukhuthaze njalo uhulumende ukuthi abe lendawo eziningi ezihlatshwa khona leyi jekiseni ukuze abantu bengagcini behamba imango emide ukuyahlatshwa. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba asilaleleni ingxoxo eqhutshwe nguMike Hobe weStudio 7 loManyathi.
Okwenza ukuthi uZulu angalamukeli leli jekiseni ngobuningi babo yikuthi kulokungakholwa ukuthi leli jekiseni lingavikela umkhuhlane we-coronavirus njalo lokusilela kolwazi ebantwini.
Manyathi, siyezwa uZulu ikakhulukazi abantu abasemaphandleni bekhala besithi indawo zokuhlatshwa ijekiseni elivikela i-coronavirus zikhanya ngani zikhatshana. Abantu bakhanya ngani bahamba umango omude ukuze bayenelise ukufika esibhedlela lapho kuhlatshwa khona ijekiseni leli. Ubona ngani lokhu kuphazamisa na uhlelo lukahulumende olujonge ukubona ukuthi abantu bazahlatshwa leli jekiseni?
Njengenhlanganiso emele izakhamizi, inhlanganiso esebantwini, siyananzelela ukuthi emaphandleni ijekiseni leli litholakala nzima. Abantu bahamba umango emide ukuze bafinyelele leli jekiseni. Sebehambe umango omude abantu bafike baliswele. Kuyisikhalazo sibili ukubana uhulumende afinyelele abantu mhlawumbe bafake ezikolweni lapho kuduze khona labantu, lezitolo lapho kuduze khona labantu ukubana abantu labo bahlatshe bavikeleke kulowo mkhuhlane we-coronavirus.
Njengosakhulayo oliyilunga lenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, uyakhuthaza na izakhamizi ukuthi zihlatshwe leli jekiseni?
Njengosakhulayo omele inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, inhlanganiso esebantwini emele izakhamizi, ngiyakhuthaza ukubana ontanga basukumele phezulu bayehlatsha leli jekiseni eliyilo elivikela umkhuhlane we-coronavirus, umkhuhlane osubhuqe amazwe wonke. Njalo njengosakhulayo ngikhuthaza ukubana basukumele phezulu bayehlatshwa ijekiseni leli ngokuzithandela kwabo bengabanjwanga ngamandla.
Isikhathi sesesidliwe ngumangoyi Manyathi. Bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina kubalaleli bethu, ikakhulukazi abantu abasakhulayo.
Ukugqiba lolu daba mahlabezulu, singathi ebantwini abatsha bayehlatshwa ijekiseni lokhu isakhona, isaphiwa mahhala. Okwesibili, intsha efanayo iyilo ikusasa lethu, ngakho-ke kumele ivikeleke. Okwesithathu okucinayo, oyedwa angazinanzelela akwazi ukuthi yena kumele avikeleke, kumele akwazi njalo ukuthi kukhona futhi omunye okumele avikeleke. Sivikelane sonke njenye.
Lo ngunkosikazi Perseverance Nyathi ubexoxa ecingweni lo Mike obeyo Studio 7 ekoBulawayo. Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology site izolo baqale umbukiso wemifanekiso yamafilimu owe-Asake Film Festival ngoBulawayo, okhangela kakhulu ngendaba zokukhomisana umlotha kanye lodaba lombhuqazwe wekukurawonde phansi kwesihloko esithi The Power of Memory. Wanasasiya Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Umbukiso we-Asake Film Festival owenziwa minyaka yonke ngomfumfulo nyaka ungenwe ngabantu abedlula ikhulu abenelise ukubukela imbali yamadoda alitshumi lanye anyamalala emangweni wesilobela kuze kube lalamuhla, akwaziwa ukuba bangcwatshelwaphi. Ekhuluma andubana umbukiso uqale, umqondisi wesayithi uMnumzana Zenzele Ndebele uchaza injongo yalumbukiso.
Uhlelo lolu bese launcha ifestival ethiwa yi-Asake Film Festival esiyenza minyaka yonke. Festival yethu ikhangele kakhulu izinto ezihambelana legugurawundi, sikhumbula abantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi, sikhuthaza njalo uhulumende weZimbabwe ukuthi alilungise udaba lolu.
Evula okusemthethweni umbukiso we-Asake Film Festival, umqondisi we-OSISA uMnumzana Sipho Samalunga uthi umbukiso ubumuhle kodwa kusasebuhlungu.
Hayi, umbukiso ubuhle kakhulu, ngiwujabulele mina, kodwa hayi kubuhlungu kakhulu lezi abantu bahamba bephethe izinhlungu ezinzima. Ubona ukuthi sibili, hayi lento le ground kumele ilungiswe sini.
Omunye owanyamalalelwa ngumni wabo esilobela ngesikhathi segurawundi obesambukisweni lonamuhla uMnumzana James Siphambano Ndebele uthi uthunukele amanxeba amadala.
Kungihlabe ngaphakathi, ngibona konke lapha laba bonke bona abebekhuluma ngabantu engibazi abesilobela khona, lo mama laba babekhuluma ntshola amajaha ngabantu emveleni ngiphila labo nxa ngisizwa belandisa indaba yabo yokulahlekelwa kwabo thinta kwamancane.
Umlingisi ongene umbukiso we-Asake Film Festival uMnumzana Desire Moyo upha umbono wakhe.
Umbukiso wanamhla ngithi yonta yokanye umfukula wabantu bakithi esintwini, yibo ubufakazi obugcweleyo. Ngiyazi bakhona abasarabe sithi lokhu lalokhu bephika izinto ezayenzakalayo, kodwa ke ngiyajabula kakhulu kumana namhlanje isayithi lo nje i-documentary le 1985 eyikunyamalala kwezizalwane zeZimbabwe eziyi-12 engathi nje abantu besiNdebele nabesintwini esilobela. So ngiyathaba kakhulu ukubana lobu bufakazi namhla buze bangena online. Lobu bufakazi namhlanje bufake kwaba ngumfanekiso ozabukiswa lapha indawo zonke, so that umhlaba ubekwazi ukubana crimes committed against abantu bakithi.
Isakhamuzi sakoBulawayo esingene umbukiso, uMnumzana Mqondisi Ndebele uthi umbukiso walonyaka ubonise ukuba abantu basasebuhlungu ngokwenzakala ngesikhathi segugurawundi.
Eyi, lo mbukiso ubuhlungu kakhulu, utshengisa ukuthi abantu basesele buhlungu. Ungakubona ingathi kulesikhathi eside kwenzeka nxa ukukhangela ukhathana, but inhliziyo zabantu zisalimele kakhulu. Kusesekunenge okudinga ukuthi kwenzeke ukuze inhliziyo zabantu zibhodle.
Igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Ngqobani Sithole layo okade ekhona ekuvulweni kwe-Asake Film Festival uthi langasiphi isikhathi bakhululekile ukumela abantu.
Lapho kulabantu abafuna siye enkundleni, yikho lapho esisebenzela. Nxa kuyukuthi kulomuntu oprepared ukuthi ahambe enkundleni siyakhuluma ngalo lolo daba, siyamncedisa njengamagqwetha.
Ukhulumisa amalungelo oluntu umqondiswe ibheji likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo unqome umbukiso lo ethi unika ithuba abantu ukuba bakhulume ngokwenzakalayo.
Mbona ngazathi film festival leyi into enhle kakhulu ngoba inika ama victims ithuba impilo yayo yonke after over 30 years odabe ngayitholi ukuthi bekwanise ukuthi bekhulume izstories zabo lomhlaba nje babukele balalele. Ngibona ngazathi into ebongekayo kakhulu ukuthi uma singathola ama media houses that have got ithuba lokuthi behambe bezinike ithuba lokuyalalela izstories zabantu ukuze ziphile even bona sebedlulile. Ngoba umuntu ukhangele khona phambi ukuba ogogo besilobela uMrs. Mihlongwane uMamthethwa siwadlula emhlabeni kodwa namhlanje abantu lalo bedlulile akalale ngokuthola kodwa abantu bamzwile usekwanisile ukuthi even sedlulile istory sakhe siphile.
Umbukiso walonyaka weAsake Film Festival uqale ngomvulo mhla ka 26 Mfumfu ukhangelelwe ukuqhubeka uze uyephela ngomgqibelo mhla ka 30 Mfumfu lapho okuzaqhutshwa inhlelo ezehlukeneyo ezibalisa ukubukisa indaba zombhuqazo weGugu Round, imfundiso lenkulumo ezehlukeneyo ngodaba lokuqala lokuphetha kokukhumisana umlotha lokuphathwa kwalolu daba emthethwandaba. Namhlanje uvulwa lumbukiso abantu babelethuba lokubukela umfanekiso wefilimu elesihloko esithi Children of the Genocide. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo 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 mthokazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla sixoxa lababalisi ngohlelo lukahulumende weMelika olwe Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program olujonge ukuthuthukisa ababalisi abavela emazweni achiyeneyo womhlaba. Siphinde sibe lengxoxo labasakhulayo ngokuphatheka kwabo kuhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho luka 2023. Silukandaba lingaphuthwa ilo lihlelo lilami uMike Hove ngo 8 ntambama.
Skangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafutha. Elemelika selimise uncedo lonke lwezigidi ezingamakhulu ayisikhombisa 700 million. Ebihlele ukubana izaphathisa kwelesidani kulandela ukuhluthuma kwentambo zombuso ngabebutho. Uhulumende weMelika uphinde wakhuthaza ukubana amasotsha adumele uhulumende kumele enze konke okusemandleni awo ukubuyisela intambo zombuso kwizulu. Isikhulumeli sogatsha lobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Ned Price ubike ukubana le mali kade ivele ihlelwe ukuthi izasebenza kunhlelo zokuthuthukisa umso wentando kaZulu njalo okhululekileyo. Kulabantu ababili abafileyo kwalimala kakubi abane abaguqela umpholisa. Usehlakalo sokudubulana okwenzakale emavinkilini awedolobheni eleBoys esabelweni se-Idaho khonapha eMelika. Ubikwa iqaliselo ludlakela ubikwa esesezandleni zamapholisa okwamanje. Amakhulu namakhulu ezakhamizi zedolobheni le-New York afole etshengisela eBrooklyn Bridge ngomvulo ekhonona ngesiqondiso sokuthi izisebenzi zonke zikamanisipala walelo dolobho kumele zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela i-COVID-19. Kwezenotho namhlanje sikhangele ukuphikisana okukhona phakathi kukahulumende weZimbabwe lesigodlo seMelika phezu kwembangela yokonakala komnotho wakuleli. Untungamile Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Kwezenotho lamhlanje sikhangela ukuphikisana okukhona phakathi kukahulumende wakuleli lesigodlo seMelika phezu kwembangela yokonakala komnotho weZimbabwe. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnotho udilizwa izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF kanye lamankampani alobudlelwano laleli bandla ngamazwe afana leMelika leBhilithane. Umnangagwa ugcizelele amazwi la izolo ngosuku lokukhankasela ukwesulwa kwezijeziso lezi okulusuku olwahlelwa inhlanganiso yeSADC.
We hold this year's Anti-Sanctions Day under the theme in the court, friend to all, enemy to none.
Sinanza usuku lwezijeziso lonyaka phansi kwendikimba ethi singumngane womuntu wonke njalo asisiso sitha sikazibani. Ngiyathemba ukuthi ukukhulumisana le-European Union kuzaqhubeka kuhle ukuze sibe lobudlelwano obungcono. Ngilethemba njalo lokuthi sizakhulumisana kuhle leMelika. Kodwa siyakusola ukuqheliswa lokuvuselelwa kwezijeziso zenotho kuphazamisa imizamo yokuvuselela ubudlelwano obuhle.
And in some cases, imposition of fresh sanctions on Zimbabwe is most unfortunate.
Kodwa isigodlo seMelika eHarare sethule imbiko enkundleni yeTwitter siwaphika amazwi kaMnangagwa sisithi umnotho ubulawa yibutshapha bukahulumente, imisebenzi yenkohlakalo kanye lokungahlonitshwa kwamalungelo. Sithi izijeziso lezi ziphazamisa amalunga ezanu-PF angamachumi ayisishiyangalombili lantathu 83 ilamankampani alobudlelwano laleli bandla angamachumi phose amane 47 kuphela. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni esinxuswe ngumnangagwa ukuthi sizebona umthelela wezijeziso lezi kuZulu. Uhulumende uthi genelisi ukuthuthukisa umnotho lokusungula imisebenzi ngoba izijeziso zimvimba ukwenza amabhizimusi lamanye amazwe ikakhulu umthetho weMelika owezidera. Usomabhizimusi umnumzana Bheki Impilo Sithole uthi inkohlakalo iyo into enkulu ebulala umnotho.
Asikhangele ukuthi emtare khona le kuDiamond kwasicasha imali enganani, sidlule kathesi nje kathesi COVID sebesisizwa kuthiwa ye imali zicatshile khona ngale sokusaspenda uminista, anti yi-corruption yonke le sikhuluma ngayo. So ukuthi kusidingiselele kamhlophe ukuthi hhayi yonke into eyenzakalayo siyoma-sanctions, i-corruption nje obuhwabo obenziwa ngabanye abantu.
Amazwi kaSithole agcizelelwe nguNobhala Jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Imali zonke ke esikwembayo, igolide, i-diamond, imali agriculture, ichabalele phambi kwethu emehlweni esiyikhangele, yizo ke izijeziso zenezo, indlela esibambana ngayo phakathi kwelizwe.
Umoyo uthi uhulumende kumele aqede inkohlakalo kanye lokuntshontshwa kwenotho yakuleli kuqala nxa efuna ukuvuselela umnotho.
Njengelizwe kasikhangelenini ukuthi indaba ze-corruption siyaqedelana lazo. Azidingi mali, akuzidingi ukuthi sibhadale umuntu ukuthi sidile le-corruption.
Obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usanda kwethula amazwi ilaye ekulandula ukuthi izijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF ziphazamisa uZulu makhansa. IMelika ikubeke sobala embikweni wayo kuTwitter izolo ukuthi izasusa izijeziso lezi nxa labo abazethiswayo bengachiyana lenkohlakalo njalo sebewahlonipha amalungelo kaZulu.
Abomanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu iZimbabwe Human Rights NGO Forum bathi kabamangaliswa ngokukhulunywa nguhulumende obethesa umlando ukuthi yibo abajojozela ukuqhubeka kwezijeziso ezafakelwa enye inkokeli yezanu-PF ezikukuhulumende. Intethele zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Edabeni oluphume kuphephandaba leHerald, uhulumende uveze ukuba abenhlanganiso eziphansi kumanyano weHuman Rights NGO Forum baqoqa ukutyela isithunywa senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations unkosikazi Alena Dohan ukuthi zingasuswa izijeziso ezabekelwa inkokheli yeZANU-PF ekuhulumende, kodwa be-NGO Forum bayakulandula lokho besithi bona kade basa imbono yabo kunkosikazi Dohan mhlaka 12 Mfumfu. Umqondisi weZimbabwe Human Rights NGO Forum uDr. Musa Kika ongathandanga ukuthathwa amazwi uthi akusiqiniso okukhulunywa nguhulumende ukuba bekhankasela ukungasuswa kwalezi zijeziso zomnotho. UDr. Kika uthi kodwa akubamangalisi okukhulunywa nguhulumende ngoba ehlezi elwisana lenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ikakhulu ezilwela ilungelo loluntu. Kodwa umkhokheli welinye lamabandla ezombusazwe eliphikisayo le-Labour Economic and African Democrats Lead unkosazana Linda Masarira uthi kumele behlukane lokukhankasela ukuqiniswa kwalezi zijeziso abeZimbabwe Human Rights NGO Forum.
These sanctions are economic warfare and economic terrorism, and that is what we should understand.
Okumele sikuzwisise ukuthi lezi zijeziso kuyimpi eqondiswe kwezomnotho welizwe njalo yokulwisana lelizwe. Alikho ilizwe elilamandla ukuhlolisisa elinye kulokho okwenzakala kwelinye.
Unkosazana Masarira uthi laye uhulumende kumele abuse ngendlela engephuli lungelo loluntu.
And our voice should be one that sanctions should be removed. Our voice again should be calling on our government to respect our constitution and to respect humanity in our
kumele sikhulume ngalizwi linye ukuthi kumele zisuswe lezi zijeziso. Kumele njalo ilizwe lethu kube ngelikhuthaza uhulumende ukuba ahloniphe isisekelo sombuso kanye lempilo yabantu. Singeke sathi sifuna ukuhlolisisa ukuthi zenze monakalo onganani lezi zijeziso. Kasizidingi izijeziso elizweni lethu
without fear or favor.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo yena uvumelana labenhlanganiso ezizimeleyo.
Ngenxa yomsebenzi wabo ukuthi uhulumende weZANU okaMnangagwa akakahloniphi amalungelo abantu, kathi isikhuma sokuamahoveti kade giginyiswa etown ukanti bakhuluma iqiniso ukuthi bakhalela imali zabo abantu abalwela ilizwe bathwele nzima. Uhulumende weZANU akakalungisi indaba zokuhlonipha amalungelo abantu. Abafuni kukhuzwa uhulumende weZANU, bafuni kukhuzwa, akafuni ukuthi ekhuzwe. Ungakhuza sokuthiwa umuntu omubi.
Okukhona uGumbo othi kumele uhulumende weZimbabwe alungisise khona lokho okwenza zibekwe lezo zijeziso.
Kukanti kulula uhulumende weZimbabwe kalungise lezi zinto abaziqambayo ukuze ama-sanctions la ephume. Ngoba siyakwazi ukuthi i-US siyayifuna, siyalifuna le-US dollar. Le-US siyayifuna zibe ukuthengisa izinto zethu khona ngale. Kodwa ma besithi bona sizafika sifundisa abantu babo ukungahlonipha amalungelo abantu njengohulumende wethu. Asiqaleni silungiseni phela nekhaya lapha, sibone. Ma sesilungisile sibone ukuthi bazayala yini. Ma singabona sebeyala sesilungisile, yikho lapho esingama khona sonke eZimbabwe. Abahlukuluzwayo labahlukuluzayo singama sikhulume izwi linye ukuthi ama-sanctions aphume. Okwamanje uhulumende kakayenzi lutho ukuthi etshintshe umumo wayenza ukuthi ama-sanctions ebe khona in the first place.
Kodwa abeZANU-PF bathi zabekelwa ilizwe lezi zijeziso njalo zilimaza abantukazana, kungakho kumele zisuswe kungela kubekelana migoqo. Uhulumende wabeka umhlaka 25 Mfumfu njengosuku lokukhankasela ukususwa kwalezi zijeziso okusekelwa njalo ngabamazwe akunhlanganiso yalawo angezansi kwezwekazi le-Africa ye-Southern African Development Community, SADC, labo abafuna zisuswe lezi zijeziso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Singekehlukani sihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapholisa namhlanje abophe abalwa impi yenkululeko eHarare lapho abakade betshengisela bekhonona ngodaba lwemali zabo zamapension, kwabotshwa abantu abangaba ngamashumi amathathu 30. Ingcwethi zezempilakahle kanye lenkokheli yenhlangothi ezijeneyo zempilo elizweni bakhuthaza uZulu ukubana ayohlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 engesabeli khatshana. Inhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology Site izolo iqale umbukiso wemifanekiso yamafilimu owe-Asake Film Festival kobulawayo okhangela kakhulu indaba zokukhumisana umlotha kanye lombhuqazwe wegugurawundi. Silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje olivalelisayo umpraxitus Jeremiah City. Asidibaneni ngo-6:30 sasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lapho ukuzilalela ebulenjini www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.